Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chonanjani mthangazo mohle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona isituation omele ibe khona ngidiyane ukuthi uchamise hlelo usinyaka umele ibone ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo lomnankakho akawini lutho. Lomnankakho la kumele ibone ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo uchamisa akulanto oyiwinayo. Yiko owo isituation enjalo esikafiki iyo thina njengendizwe.
Omunye wabasakhulayo abaxotshiweyo kubandla leZANU-PF uthi umongameli Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kule abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika kodwa bona kabayadidizeli bekhuluma ngondaba lezi badidinela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphongukudla izimali bephapha ngamafremathina kungelethi abalenzayo.
Umongameli Mnangagwa uye kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union Ordinary Summit oqala ngesonto. Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo uAudrey Chenayi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo beZANU-PF abasanda xotshwa ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo namuhla ukhuthaze umkhokheli webandla lakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise okuhluphayo elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UTsenengamu uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba phendule, ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwabvunza ma-leaders aya kuti
mfuna ukuyibuza linkokheli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi lihlangane. Udubo sibisibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini? Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane.
Together they will find a solution.
U-Ostalos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTsenengamu.
Amazwi akhulunywa ke nguGodfrey Tsenengamu amqotho mayelana lokuthi kube lokuhlanganiswa umongameli bamabandla eZANU-PF MDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayiphambili ke esikhangelele ukubana ke umnumzana Mnangagwa ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayiba bathungela amabandla amakhulu elizweni. Lokho kutshengisa ukubana uGodfrey Tsenengamu ubona ukubana inhlanganiso yePollard ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Curtain ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa ukuthi abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla leZANU-PF elinika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lilizwe ele-constitution, IZimbabwe lilizwe ele-democracy, ngakho ke i-democracy izathestwa njalo ngo-2020. Okwakhathesi abantu abavumela ubaba uMnangagwa abuse ubaba uMnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hathi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho.
Into eqakathekileyo khathe sinxa sikhangele entweni eziqakathekileyo esifuna ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe khathe sibakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho ke uhulumende weZANU-PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno lokho ukuthi ubaba umnangagwa umela hlane lo mnumzana uThamisa asonto eqhakathekileyo khathesi.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyithu bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahofisini abo. Ubuhlungu kumele bube buzwakala kibo bonke boyithu. Njalo kumele bonke bebe bekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kula nto abayiwinayo. Kodwa bonke kumele yabona isituation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ehofisini yakhe kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisana nawo lo mnankakho akawini lutho. Lo mnankakho layo kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisana nalo uChamisa akula nto oyiwinayo. Yikho isituation enjalo sikafiki kiyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uThenengamu uLouis Mathuthu ube ngekho kulo mhlangano lanxa bekumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthethe leli thuba uThenengamu ukuveza uhlelo lweZim First Agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union oqala ngesonto. Umnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe e-Afrika bekhulumisana ngendlela zokuqeda izimpi kuleli zwekazi kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi inkokheli ye-Afrika kumele iqakathekise njalo udaba lwamalungelo oluntu.
Yamangalisa sibili ukuthi umhlanganiso we-AU uyagijima uye kuChina usiqeda nje isikhathi kanye lokuqeda izimali usithi ufuna ukukhuluma ngokokuqeda izimpi nokungawelelani emazweni ase-Afrika. Kodwa bona nje sibakhangela ukuthi inkinga ezihluphayo emazweni e-Afrika abafuni ukukhuluma ngazo, inkinga ezifanana nokubulawa kwabantu ngabohulumende abakhona njalo ne-corruption nokutshontshwa kwezimali kanye lokuyalela ezikhundleni nokutshontshwa kwamavoti ama-elections abakhulumi ngakho. Kodwa bagijimela indaba nje engela ngijelamqondo ukuthi bekuthala bekukhuluma ngayo, indaba ezilungiseka yodwa nje uma bengaqala ukukhulumisana indaba ezamapolitiki kanye nendaba ezihambelana ne-corruption nendaba ezihambelana nokutshintshwa kwamavoti. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi lapha akulala ilizwe lise-Afrika elike laba nama-election kwayekela ukuba nje nokuphikisana kumbe nokubotshwa kwabantu kumbe nokutshaywa kwabantu kumbe nokubotshwa kwabantu okuba yize into eziqakathekile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika. Kodwa bona kabadidizeli bekhuluma ngendaba lezi, bagijimela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphongu ayakudla izimali bephapha ngamafrema China kungelethi abalwenzayo. So kimi nje nxa ngukhanyele lokho nje kuqeda isikhathi abakwenzayo nje.
Ngezinye indlela uthi i-African Union kumele iqakathekise kakhulu udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Akumelanga nje iqakathekise konokho kuphela, kumele iqakathekise kulondolozwa okwamalungelo abantwana be-Afrika njalo nokuqakathekisa umthetho elizweni le-Afrika olokurespekta i-constitution zonke ze-Afrika kanye nokungafuni ukuyalela ezikhundleni. In fact ukuqedile ukungaqedi nje isikhathi, into ekumele yenziwe ukuthi yona i-African Union vele kumele idisbande yona ngokwayo, kubuye nje kumbe kungene abanye abantu abangani bangcono abakwaziyo ukuthi i-Afrika kuyini oku-right for Africa. Ngoba laba sekuyi-old people's club le vele ukuthi amadalala aphonge ukuthana nje ekhuluma indaba ezingelangqondo nje kodwa bebhizi bebulala abantwana be-Afrika.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisole uhulumende isithi lokhe qhubeka ngokwephula amalungelo entatheli zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Kwalola beMisa Zimbabwe liveza ukuba umnyaka ka-2019 wabalezehlakalo eziningi zokuhlukuluza kwentatheli zindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. AbeMisa bathi kule ntatheli zindaba ezifika ijumi lambili ezatshaywa kabuhlungu kuthi ezizikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha uMnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabe ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo. Njalo sikubona ngokuthi amakhomishini afana leZimbabwe Media Commission kumnyaka ka-2020 kawakenelisi ukurejista kumbe abathi ngesilungu ku-accredita ama-journalist ukuthi asebenze eZimbabwe for umnyaka ka-2020.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uMnumzana Lofty Dube.
Uhulumende umsebenzi okade wenza ukuthi etshintshe imithetho ephathelene lokuqhuba kwendaba zombiko amabhili esingakuthi ngamabhili ngesilungu bebesiphe ibhili yeZimbabwe Media Commission the Freedom of Information ebebesithi bazahambisa eParliament. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngombono wethu ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube lenguquko enkulu ezayenzakala kule impuma. Ukhangela indlela abakwenze ngayo lendlela abale ukufaka ezinye izinto ebezifunwa zintatheli izindaba kutshengisa ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuguqula umthetho ephathelene lokuhambiswa kwezindaba.
ULeopold Mnente wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association NYOJA uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sisike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms efake lawa ama-reforms kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa, laye uhulumende kala ndaba lakho. U-Minister of Information uMonica Mtswango uyabe lokhu ethule even lingabhala izincwadi licela sibili ukuthi laye eke khulume namapholisa kakhulumi lawo. Nxa imisa isithi uhulumende uyatshengiseka sibili ukuthi kafuni ukufaka ama-reforms siyavumelana lakho lokho thina njengentatheli izindaba especially intatheli izindaba ezisakhulayo.
Kodwa omela ibandla leZANU-PF kuhlangothi lwabatsha koBulawayo uMnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA. Sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemedia kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today sokulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakho zenzakale fast. But this is a process, it's not an event. And siyakubona kakhulu ukuthi this process is ongoing. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu kodwa kuyayenzakala and we are very happy ukuthi the government is very committed into this ukuthi into lezi yenzakala ezama reform.
Abemisa Zimbabwe bathi loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 kusiya kumnyaka odlileyo ziqongile izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa incwadi zithi emisha efana leZimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifananela le midala. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo ozokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe uMnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kwezombusazwe elizweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Udokotela Wen Liang wakwele China owajeziswa nguhulumende welizwe lakhe ngemva kokwazisa umhlaba ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus usebulewe ilo mkhuhlane esiba ngomunye wabangamakhulu edlula isithupha 636 asebebulewe ilo mkhuhlane. Abo manyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Malawi abe Human Rights Defenders Coalition bathi bazangena esitaladeni betshengisela nxa umkhokheli wekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho engekela ukusuka esikhundleni. Abachuchisi bomthethwandaba weMelika bapha ubufakazi bokuthi osakhulayo omhlophe otholakale elecala lokudubula ebulala abantu abangamajomi edlula amabili edolobheni le-El Paso elisemngceleni lele-Mexico nyakenye afunyanwe elecala. Inhlanganiso emela izikhalazo zabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, iqhube umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda ubugangi obudalwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Isikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebezisenziwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile esikhulumela kumakhalekhukhwini wakhe kube yingozi enkulu ikakhulu enzekini edolobho leGoli lemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbro, Beria leUvel.
Abanye babantu babuyele ekhaya bacocobisi bazenza imhlulwa le bebuya ngapha bezenza ukuganga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenzi asebenzele umndeni. Abantu abangacreate imarket for ama-criminals, for instance kuthenga impahla ezijonjiweyo, so sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lachiya kunjani.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe eJohannesburg uConsular Melody Chaurura layo bekhona kulomhlangano. Yena-ke uthi senzo sokubulawa kwepolisa e-Deep Sloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe to respect and abide by our laws.
Inkosi yakwamthokazi kulelani lobhengula kukhumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
Kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la uzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasizuthe manje kumele nje kuhlalweni phansi kulungiswane nje macala. yiko ke esihlangene
inenge bese emhlanganweni liso lamapolisa ngodlelana lalezigebenga ngoba kazibotshwa lezibotshwayo zikhululwa masinya kodwa ke siphela amandla samapolisa laso bese kula umhlangano Lieutenant Colonel Ntsekiso Mfukeng uqonqosela abantu ukuthi bamangalele insitha amapolisa adlelana lezigangi ukuze lawo abotshwe
ngicela kumphakathi wonke ukuthi amapolisa ayenza okungalungile mabatshele ustation commander wala bahlala khona to say iphoyisa elisonge isikhathi esonke ugqoke so igama lakhe uSimani bani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali iphoyisa lenze lokhu nalokhu nalokhu kuzo zonke imoto zesiphoyisa sine AVL automatic vehicle location system
kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapholisa abezomdabu amabandla ezombusazwe izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kwele South Africa abangenele umhlangano bakoqela abantu makhaza abezenkolo abezomdabu lamabandla chiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwu Benedict Mhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa isikhuthazwe ukuthi ingavumeli abadlali asebekhulile ukuba badlale ezigabeni eziphansi ezibalisa uDivision 2 lo Division 3. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi esipha isipho semendulo ezombala wegolide lezombala wesiliva eziphiwe inhlanganiso yezifa ngabanye bakhe abahlala phesheya kolwandle bona abangathandanga ukuvezwa ngamagama intatheli zindaba yezemidlalo usikhumbuzo moyo uthe labo bantu bacele ukuba afikise isicelo sokuba kuzigaba eziphansi kudlale abasakhulayo kuphela ukuze umdlalo wenguqu uthuthuke kwele Zimbabwe esephendula umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa edolobheni lakobulawayo uAlan Mpofu uthe yena bavumelana lawo umcabango ukuba kuzigaba ezingaphansi kudlale abasakhulayo.
Kungumbono omuhle ukuba kube lomthetho othi kusigaba sika Division 2 la ku Division 3 kudlale abadlali abeneminyaka ethile njalo yinto esiza ihlafuna kabanzi njengenkokheli.
Umgcini sihlalo wezifa Southern Region uAndrew Tabela laye ungezelele wathi umbono wokuba ukhangelisiswe ukuba kuzigaba eziphansi kudlala abantu abaleminyaka emingaki muhle njalo wathi bazaxoxisana ngawo kabanzi emhlanganweni ababalawo minyaka yonke i-annual general meeting. Kusigaba se-Premier Soccer League kulo mthetho othi amaqembu kumele abhalise abadlali abahlanu abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili loba nje kulensolo phezu kokuba malutshwane amaqembu apha labo badlali ithuba lokudlala. Imendulo lezi ezivele kwele Bhilithani zidingelwe izigaba ezibalisa esakobulawayo, esemathebeleland north, esemathebeleland south, esemidlands kanye lenhlanganiso ye-National Association of Secondary School Heads. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje si lomhlabeleli wezokholo uAudrey Chennai yena ohlabela ekobulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisospanda.
Ladeli kaUdriyela uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lengene kozwakala ebantwini kukhanya isedumile kakhulu ngonto ziyathunqa.
Olungile unobu melela mina.
Ngazalelwa eHarare, Glenview. Ngakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa nesikolo, but professionally I started in 2012. Khona pa kwaBulawayo kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona wamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisai Suluma, kunabanye abasakhulayo Janet Manyoa ngibathanda njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami it's called I Put My Trust in Him. Ngesikhathi ngisenza this album ngangingakwazi how to go about it, but I just had to put my trust in ngithembele kuye ukuthi uzayenza ukuthi kwenzakale.
Oh,
amakholo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo, njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday you try Eco Life Assembly. So singe ngasebenza lo Paula Sarah kule ngoma esayenza sonke itwa Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongo Tinashe Soft from Family Voices. Singe ngasebenza lo Natsisai Talia Mzamiri like Prophetess Nanachinyere from Nigeria. Uyo ingoma yami eku YouTube etholakala ungayidinga as Hallelujah, or we are in your holler, you find it there on YouTube. And that is all that matters. The sun will guide you, and the moon won't even hurt you.
Oh, Audrey Jenai, njengoba thule bonke, ucela ukusekelwa yini balaleli, njalo umculo wakhe uyatholakala endaweni ezijiyeneyo.
Music yami itholakala ikakhulu e-church yethu e-Eagle Life Assembly. Mashops awe video easy khona pha koBulawayo. Ngiyatholakala njalo ku-Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ezijene kuma-conferences e-church, emchadweni, ma-birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you, never harm you, he said, he said.
Umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa uSomandla ngasenzela khona. Namhla besilo Audrey Chennai ingoma zakhe zokholo kuhlelo waza Woza Friday. Ngithi kini, put your trust in God. Mpela sonto emnandikini lonke igama lami is Jesus Bang.
I am with you. What is it that you're going through? That you think the Lord can feed for you? When he said, fear not, for I am with you. Are you treading rocky roads? Situations in your life that you're thinking there's no love. He said, fear not, for I am with you. Are you depressed? Are you confused? You've prayed and prayed to no avail. When he said, fear not, for I am with you. He's got plans for you, plans to keep you and never harm you.
Audrey Chennai ehlabela ke kamnandi lapho bekuhlelo Woza Friday lensizwa yangakithi uEzra Jesus Banda. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabasakhulayo bezanu PF abaxotshwe ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo uthi umnangagwa kumele akhulumisane lo mkhokheli we-MDC umnumzana Chamisa. Kwanele olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.